abenze namhlanje. Abantu abacashangela ukuthi nabalandeli bebandla lezwano PF bachisa ibhizimusi likamnumzana Elias Mtsuri, umsekeli kamongameli webandla leli. Usuqalile umbukiso we-Mine Extra koBulawayo lapho okulabo somabhizimusi abaveza abakwebayo. Lokhu besidla amahabula abangafuni ukuthi umnumzana Raphael Stanley Khumalo engathathi ubukhosi besizwe sikamthwakazi. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxele. Namhla sihlaziya ukudlelana kwabakhwenyana labalamu. Sizaxoxa njalo ngobudlelwano balabo abashadileyo lezihlobo ikakhulu abobabakazi. Ulivestock lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Namhla sixoxa ngokulwisana kwabashayeli bezimota ezithwala uzulu, ama-taxis, kwele South Africa. Thumelani imilayezo lelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.